udubo lokusilela kwamafutha ezimota lukale ngomvulo njalo kuthe kufika lwesithathu kungasela ngitsho lethonsi lalawo mafutha emagalajini okudala ukuthi aqalise ukuthengiswa ngomkodo. Isigubhu esithwala amalitha amahlanu sibiza amadola lithumi lambili $12 kulabo abathengisa la mafutha ngudlu. Lokhu kudala ukuthi abatshayeli bamatax labo bakhweze imbadalo yokugada izimota zabo ngesilinganiso samathumi amahlanu ekhulwini 50% kusukela ku 50 cents umuntu ngamunye kusiya ku 75 cents. Umnumzana Amos Ziba ngomunye walabo abalele egalajini lezuba ngolwesithathu belindela umafutha njalo uthi lokhu sekuphazamisa ibhizimusi labo.
Silele khonapha egaraji sesithubekile lapha egwanda bakithi. Thina njengato driver bomchovo emateksini asachovi sishona simile. Siyabe siqatshiwe, siqatshiwe njalo nxa siyofika kumnikazi wemoto abefuna imali yakhe eqotshe umsebenzi.
Umnumzana Thamsanqa Ndebele uthi uhulumende kumele athelela amafutha emagalajini ngobunengi ukuze labo abathengisa ngentengo ephezulu nsitha behluleke ukwenza lokhu.
Kasithole ifuyo lenjani enele, but nxa singaba layo kwabe kwanda sibe layo kuzuba sibe layo kokudlo sibe layo kwaCaltex at the same time sibe layo SMG. It means labantu be-black market bangasebe sibe ku-disadvantage. I-market yabo sinjani? Si-forfeit. So sile challenge enkulu cela ukuthi abadala labo basibonele into le bakulungisa.
Ayisibo bezimota kuphela abakhala ngodubo lokusilela kwamafutha lokhu. Umnumzana Gekeletso Slaygwana uyemba igolide njalo uthi umile ukusebenza ngenxa yokuthi imithina isebenzisayo ifuna amafutha.
Mina ngisesendela D. Owathe sudwele tesilalo idiesel. Idiesel ayikho sesila amalanga singasebenzi ngoba ama generator la compressor konke sengisa idiesel. So idiesel sisibusele ngoba kakhulu ngasimile owathe sasisebenzi.
Umnumzana Mduduzi Jume ebandla eliphikisayo ele MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ngomunye walabo abakade belinde ukuthela amafutha njalo uthi lolu dubo luveza obala ukwehluleka kwahulumende.
Abantu abaningi mbonile endleleni ekuseni bebewokha besize town nxa ukuthi akula fuel egwanda. Mbona ngathiwa uhulumende okhona uyehluleka ukuthi aqede udubo olukhona. Enxa ukuthi abamagaraji mawubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni. Uhulumende uyehlule ukuthi alethe iforeign currency eningi abantu bathenge ifuel noba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi yenelise ukuthi ikwanele izweni.
Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nico Ncube kathanda ukukhuluma okuningi lolu daba ezide luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu Albert Ncube.